eNdebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 22 kuLwezi 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo wezemali wethule ibhajethi edalela ephalamende lamhlanje, lapho amalunga emDC adudulwe khona ngodlakela ngamapholisa. Amanye alimala ngemva kokwala ukusukumela umongameli Mnangagwa. Ikomishini ecwayisisa ngodlakela eHarare iqhubekele phambili lamhlanje isizwa ubufakazi. Lamhlanje likhefu leThanksgiving ngapha kwelemelika lapho izimuli ezihlangana khona zibonga impilo kusomandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namhla wethule uluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi edalela ephalamende, lapho amalunga eMDC adudulwe ngodlakela ngamapholisa. Amanye alimala ngemva kokwala ukusukumela umongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi engena kuleli dale. Kubika uGibson Bebe.
Ezethula umbiko wakhe, uNcube uphe ugatsha lwezemfundo imali edlula ingatsha zonke, edlula ibhiliyoni elilodwa, waphinda wathembisa ukwehlisa iholo lezisebenzi zikahulumende zaphezulu. UNcube uthe abasakhulayo abedlula amakhulu amathathu abathiwa bahola bengasebenzi ama-ghost workers ngesilungu bazagunyulwa. Okunye okumqoka ukhulunywe uNcube ukuthi izigodlo zabameli beZimbabwe emazweni zizakwehliswa. UNcube uthe kusiyaphela umnyaka amafutha ezimoto azakhwezwa intengo ngoba ilizwe leZimbabwe yilo elilentengo yaphansi kakhulu ezigabeni zezwekazi le-Afrika, ngalokho kuzamele umthelo wokuthenga la mafutha ukhwezwe. UNcube uthembise izisebenzi kahulumende ukuthi zizathola iholo lebhonasi. Uthe kuzasetshenziswa imitshina yempawu zeminwe kuzisebenzi kahulumende ukuze wazakale ukuthi impela othola iholo uyazakala njalo uyasebenza. Abanye bathi umbiko kaNcube wehluleke ukugcwalisa izifiso zikaZulu ezigoqela udubo lokuqonga kwentengo elizweni, ukusekela kwemali yaphandle kanye lokunxusa osomabhizimusi aphandle ukuze usungule amabhizimusi abo elizweni. UNcube uthe kulabo abathenga izimoto phandle kwelizwe sebezabhadala umthelo wokuthenga phandle ngemali yedola leMelika, hashi imali yohlobo lwebhondi.
Key objectives and priorities from the consultations revolve around the following: decisively dealing with fiscal indiscipline through the use of austerity measures, removal of pricing and policy distortions, improving foreign currency generation and establishing efficient and optimal mechanisms for its allocation.
Singamuzi Harare uMnumzana Kutsa Iwondo ekhuluma leStudio 7 uthe loba umbiko wendleko zikahulumende ukuqelisa isikhwama sikahulumende awuthembisi ukuvusela inotho yesizwe.
Ibhajethi le isitshengisa ukuthi uhulumende uqakathekise ukuthola imali ukuthelisa uZulu, engelani lokuthi uZulu lo amthelisayo uyithola ngapi imali njalo uyithola njani. Singakhayela ibhajethi le ayilungisisanga kahle inhlelo eziletha intuthuko ekuqhutshweni kwamabhizinisi nganye lokuthi impilo zabantu zithuthuke.
Abanye abakhulume leStudio 7 abanjengengcweti kwezomnotho uMnumzana Thabani Mleya oyisakhamuzi seHarare uthe uhulumende ulembali yokwengeza imali eqondane lengatsha zokuvikela ilizwe kanye nezamapholisa, okuyinto engabukekanga ngesikhathi ilizwe elikiso. Ingatsha lezi zombili ziphiwa imali edlula ibhiliyoni elilodwa. ugatsha lokuvikela kwelizwe lwabalele benkululeko luthole izigidi ezingamakhulu amahlanu lamashumi amane lasithupha 56 million ukuthi ugatsha lwamapholisa olwe-Home Affairs luthole izigidi ezingamakhulu amahlanu lethumi elilodwa lasikhombisa 517 million. Umnumzana Mleya uthe imali le iningi kakhulu nxa kukhangelelwe ukuthula kuselizweni, ngakho-ke lifanele ihanjise ungatsha zenotho.
Mina ukubona kwami kukhona ekade ngikhangele ukuthi akusoze kutshintshe ukufaka imali kudaba le-defense, kodwa kukhona lakho okutsha, ikakhulu ukufaka imali kulenze ezamapulazi, kukhona lakho okuningi okutsha. Kodwa-ke ukufaka imali ku-defense naku-Home Affairs asizange sibekwazi ukuthi lokuza kutsho ukuthi ukuza kuthengwa imitshini eminingi eyamasotsha kumbeni kuzaba lamasotsha amaningi. Kodwa ukubona kwami mnyaka lo mnyaka indaba ye-budget khonapho kodwa ngayitshintshi. Nami akundanisanga kodwa bengikhangele kuyozaba njalo.
Kunjalo nje kube lokuxoza edale ephalamende, lapho abameli bephalamende bebandla le-MDC begcine bexoshwa ephalamende ngemva kokuba beyale ukusukumela umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa engena ephalamende. Isikhulumeli sephalamende umnumzana Jacob Mdenda ubiza amapholisa ukuthi azoncedisa ukuxosha amalunga edale njengoba umthetho wephalamende usithi kufanele basukume nxa umongameli engena. Kubikwa unkosikazi Thabisa Khumalo lamanye amalunga elimele ngesikhathi behudulwa ngamapholisa. Ngimele isidwo 7 ngiseHarare, nguGibson Bhebhe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ikomishini ecwayisisa ngokudutshulwa kwabantu eHarare iqhubeke ngomsebenzi wayo namuhla. Intatheli zindaba eyathatha umfanekiso wesotsha eladubula abantu isipha ubufakazi. Umtshutshisi kahulumende uthe kuzamele isotsha leli libizwe ukuzopha ubufakazi. Kodwa inkokheli yamabutho yathi leli sotsha lalidubula emoyeni njalo ukuguqa phansi kwalo kwakuyikuvika amatshe ayijikijelwa ngabantu ababetshengisela. UChris Gandhi weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sekomishini umnumzana John Masuku ukuze sizwe okuningi okwenzakeleyo.
Kuqhubeke kuhle namhlanje bebalutshwana ababuyileyo bagoqela u-Attorney General u-Advocate Prince Machaya, yena-ke obezochasisa omunye umthetho omayelana lephosa lesisekelo sombuso. Njalo kubuye abeZimbabwe Lawyers for Human Rights labo bezokupha umbono wabo. Siyakhumbula ukuthi ngesikhathi kubunjwa i-commission bona baphikisana lokuthi kube le-commission enjalo, besithi bona kule inhlanganiso kumbe kulezigaba ezijiyeneyo zikahulumende ezingenelisa ukuthi zikhangele ngokwemisebenzi yonale ebudlwangudlwangu eyenzakalayo mhlaka 1 August 2018. Yikho-ke labo banike imbono yabo betshengisa ukuthi okunye okuningi bangabe bengavumelani lakho bekukhulunywa, kodwa bazabona ukuthi i-commission iza kuhambisa njani. Besipha njalo le mbono yabo yokuthi kuyini okungenzeka i-commission ukuthi iphume le mpumela enhle yalokhu kulalela ekwenzayo. Bekulo umnye njalo yintatheli zindaba naye obuyileyo ezokhuluma ngobufakazi bakhe ukuthi kuyini akubonayo mhla lokhu yena njengentatheli zindaba evele isenza umsebenzi wokudingisisa nokuthwayisisa leyana esithi i-investigative journalism. Kwasekusiza njalo lomunye nje umuntu othe akhulume ngokuthi yena wabonani. Yikho-ke kuthe kusiyafika isikhathi sokudla kwemini i-commission isiqedile umsebenzi wayo wanamhla. Izahlangana njalo ngomvulo ngesikhathi sika-2 emini lapho kukhangelelwe khona ukuthi laba abangakabuyi ukugoqela umkhokheli we-MDC Alliance u-Advocate Nelson Chamisa kanye lo mhlonitshwa u-Tendai Biti, ilunga ledale lephalamende lo ophandle kwelizwe okwakhathesi babe sebesiza ngoba banquza i-commission le ukuthi labo babuye bazonika ubufakazi.
Sizwa kuthiwa isocha elabonakala kumfanekiso kamabona kude lidubula liguqile phansi lalo libiziwe.
Hathi kalibizwanga kodwa ikuchasiseni ukwakhe lo okuthiwa Attorney General okuligqetha elikhulu likahulumende, anisiyakwazi ukuthi u-Attorney General nguye umcebisi omkhulu kahulumende kweziphathelane lomthetho. Uthena phansi komthetho lilakho ukuthi lilethwe emthethweni nxa kuyukuthi liyafuneka emthethweni ngobufakazi oyabe bukhona. Yikho-ke lokhu akukafiki kwisibanga sokuthi libizwe, kodwa ubelinganisa nje ukuthi phansi komthetho lilakho ukuthi libizwe.
Umkhokheli we-MDC ke umnumzana Nelson Chamisa, yena elokhu ekhangelelwe na ukuthi ezokupha obufakazi?
Ngokuya kwe-commission ulokhu ekhangelelwe ngoba wanxuswa ukuthi eze ku-commission, yikho-ke lokhu ekhangelele. Njalo siyakwazi ukuthi i-commission ilokhu iqhubekela phambili ngomsebenzi wayo ngayekaqedi, ngakho-ke inika leli thuba lokuthi abuye kiyo. Njengoba ngishilo ukuthi kuzabuthanwa njalo ngomvulo ngesikhathi sika-2 emini okukhangelela ukuthi engxenye angabuya ndawonye lomnumzana Bithi. Izolo sibone kulokuxokozela zonke iy'nkokheli eziphansi kwakhe kubandla le-MDC, phose zonke bezikhona, kwasekucatshangelwa ukuthi engxenye angafika, kodwa ukuthi okwenza ukuthi angafiki kuyini akukacaci, kodwa ukhangelela ukuthi esikhathini esizayo uzafika.
Umnumzana John Masuku isikhulumeli sekomishini ecwayisisa ngodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho eHarare. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Izolo umsakazo weStudio 7 ubambene lapha eMedia Center ulethulele ingxoxompikiswano eCrown Plaza eHarare, lapho ebesikhuluma khona ngesimo sezombusazwe kanye lesenotho ngemva kokungena embusweni kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Inkulumo mpikiswano le ibikhokhelwa intatheli zindaba yethu uPraxedis Jeremiah ose Harare. Sikhuluma nje, ngiyakwamukela kuhlelo PJ.
Hayi, ngiyabonga Ntunga.
Ye, ungasichasisela ngamafitshane uhambe njani lomhlangano bebesithini abantu kahle kahle?
Uhambe kahle sibili lomhlangano kade usenzelwa eCrown Plaza Hotel. Lapho ke ekade sinabahlonitshwa abathathu, kodwa ke kade sinxuse abane ukuthi owe-MDC, owe-ZANU-PF, omele inhlanganiso ezizimeleyo ama-CSOs kanye le ngcwethi ebona ngezomnotho. Kodwa ke kulusizi ukubana owe-ZANU-PF kasenelisanga ukubuya, besiqale sanxusa umnumzana Nick Mangwana, kodwa ke wathena ulohambo wasesitheni uzathumela okuthiwa ngu-Major Mdambuzi, kodwa kasabanga khona. Kodwa ke hayi, ingxoxo iqhubekeke kuhle kakuhle, sibili bonke kade bekhuthaza ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende labantu, ukuze uhulumende alalele okuchiwo ngabantu. Laloba lalapho sesiphe ithuba labo akade bebuye ukuzolalela ingxoxo mpikiswano leyi, nabo basukume bakhuluma bathi ngabe uhulumende wethu uyalalela okuchiwo ngabantu, ngoba ihlupho ababhekane lazo ukhanya ngani kazifiki phezulu khona ngale. Bona baphuma leziwopho ezisuka phezulu zisiya phansi, ikanti-ke izibopho lezo kazienelisi ukuthi zilungisise izangathazi ezibhekane labantu.
Siyazi uleminye njalo imhlangano elandelayo emadolobheni atshiyeneyo, nxa ngingaphazami kuselupane koBulawayo laseGwanda. Ungathanda ukwazisa uZulu ukuthi uzaba ukulawa madolobho nini?
Yeah. Sisuka lapha eHarare siqonda eGwanda eMathebeleland South, lapho ke esizakwenza ingxoxompikiswano ephathelane nesigaba seMathebeleland South ikakhulu labo abagombolozele abahlala endaweni ezigombolozele iGwanda Town ngomhla ka 26 ngomvulo kusukisela ngesikhathi sika 10:30 kusiya ngo 12:30. Sisuka la ke lapho ke siya eLupane ngomhla ka 28 sikhathi sinye njalo kusukisela ngesikhathi sika 10:30 kusiya ngo 12:30. Lapho ke esikhuluma ke ikakhulu ngale ngaseLupane eMathebeleland North kulapho ke kwaba lodubo kumbe uhlupho olweyombhuqwazi kuke kwasala abantwana abaningi bengela zingwalo zokubhalisa ezokuzalwa ama-birth certificate okwabangela ukuthi bangabi lezithupha kumbe ingwalo zokuhambisa ama-passport. Sizakhuluma njalo ngombuso wezabelo ngoba abaningi abavela ezigabeni zemandebeleni yibo abathutshisa kakhulu ukuthi kube lombuso wezabelo. Sisuka eLupane ngolesithathu mhla ka 28 siya kweqa ilanga elilodwa sibe sesiya kubulawayo eRainbow hotel lapho ke sizaba lengxoxompikiswano yokugcina lapho usebenzelana khona kwabe Voice of America Studio 7 embe Zimbabwe Service nabe Media Center. Senza ke ingxoxompikiswano ephathelane lentuthuko yedolobho lakobulawayo mhla ka 30 Lwezi.
Hayi isiyabonga PJ sikufisela uhambo oluhle nxa ususiya emadolobheni la amanye atshiyeneyo.
Hayi nami ngiyabonga.
Aha, PJ Praxedis Jeremiah intathelezindaba ye Studio 7.
Yebo 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 mtswaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhutshwa njalo luhlelo Zimbabwe Today aqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Namuhla likhefu leThanksgiving ngapha kwele Melika lapho izimoli esihlangana khona zibonga uNkulunkulu ngokuzenzela okuhle. Kubikwa kulezi zalwane zeMelika ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 54 million ezizavakatshela izihlobo labangane endaweni ezitshiyeneyo. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7.
Izizalwane zeMelika namhla zikukhefu leThanksgiving. Lolu suku lokuhlangana kwemuli labangani kudliwe ukudla okuthiyeneyo. Usuku lolu lwaqalisa kudala ngesikhathi sokuthakazelela isivuno esihle. Abantu bokuza kwelemelika ababelisana lalabo ababathola kuleli lizwe babe bacela ukuthi bathi gwaqa badle ukudla okuguqela ingalukhuni. Lolu lusuku oluqakatheke okumangalisayo. Umnumzana Brian Nichols omele ilizwe lemelika kwele Zimbabwe uthi lolu lusuku olunanzwa ngabantu bonke.
Well, Thanksgiving is an opportunity for us to give thanks for all the blessings that we have received and to really reflect and be with our families.
Kusuku lwe Thanksgiving lusuku lokuthi sinanze konoko ke okuhle sikuthole kuNkulunkulu.
It's a time to come together to be with family and friends.
Isizathu sokuthi imuli zithi gwaqa abantu bathakazelele konke konoko abakuphiwayo.
It's my favorite holiday. I love the turkey and the pie and the fellowship.
Zinengi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwelemelika ezinanza usuku lolu. Omunye wabo ngunkosazana Sharon Tebe ohlala eDelaware.
Ngikhona angizizange ngikwazi sisifiwa babadube ukuthi what it's all about, you know, but ngikwazi ukuthi hayi sizidlela amathekhi sibe ke family and you know and just be happy. Sithabe labantu lomdeni kwangakini.
Abanye abantu bahambe endaweni zokukholisa, kube khona abanye abahlangane lomdeni wabo ukwenzela ukuthi bananze usuku lolu labangani kanye lezihlobo.
Ngizwayo ngalinyanga kaLwezi, umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezi, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Gwanda mhlaka 26 Lwezi, Lupane mhlaka 28 Lwezi, Sicune ngakontutu ziyathunqa, Kobulawayo mhlaka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo, lingakhuthwa yileli thuba.
Kulokuphikisana okukhulu phakathi kwabezanu-PF labamabandla aphikisayo ikakhulu ele-MDC phezu kokuthi kuyini okubambekayo osokwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe okuthuthukisa impilo kaZulu. Abamabandla aphikisayo bathi akulalutho, nanku umnotho uqhubeka uguqe ngamadolo kanti le ntengo yezinto ezitshiyeneyo iqansa imihlala malanga. Kodwa abezanu-PF kabavumelani lalumbono. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu lo mnumzana Lloyd Msipha owezanu-PF onguye osungula lingxoxo.
First and foremost, ubaba mthuli umntwana wakithi ngale from imidlelo siyebhulawayo, so I'm sure ubaba Nkomo is happy at least sekukhitshwe emashonalele sekubuya ngapha, so you need all our support. First and foremost, anti akwazi ukuthi uminister all he does u-allocate ama-resources and then at the best value, and then thina abantu yithi esisebenza ukuthi i-vision leyelethileyo iphume. So you can see the vision is brilliant. So what is left ukuthi thina abantu sikhangele kuhle sibone ukuthi sasiqala ngaphi, singasebenza njani ukuthi thina siphakamise ilizwe.
Nansi indaba Ndlovu.
Osokwenziwe nguhulumende lo okhona singabalingi nje sisuka kukhetho kuphela, sithi kusukela kukhu eyenzakala ngoNovember last year, yikuthi izinto zidure elizweni, yikuthi impahla zinyamalale emashelfini, yikuthi ofuyeli baswelakale, yikuthi abantwana beZimbabwe bahlupheke, kube lezingozi emgwaqweni, kube lokutsha kwezindawo ezithile eziningi. Sibona umnyama wodwa kusukela lo uhulumende engenile, akulanto enhle eyodwa nje esiyibonileyo njengabantwana beZimbabwe.
Baba Ndlovu, that is a very, very negative picture. Manje singathatha i-attitude enjalo, asoze siliphakamise ilizwe lethu. Sonke ngase sibuyela ku-power transfer last year liyana, akulamuntu nomoya yedwa eZimbabwe okade ngafuna ukuthi umgabe ehambe. Sonke saphuma amapholisa, ama-MP, umuntu wonke wenza undebele oshona, umntwana abadala bonke baphuma sebengasafuni umgabe. Umgabe wasehamba. Obviously umgabe wasitshiyela ama-problems amaningi, izikweleti amanye amazwe, abantwana banamsebenzi yini khona ngale Bulawayo, siyakwazi ukuthi abantwana bayaphuma besiye eGoli, ama-factories avalwa. Ungakhangela kuhle ama-freedoms, izinto ezazenzayo ukuthi la usubona ukuthi sekule difference. First and foremost, wafika wavula ama-political freedoms, ama-political parties aba maningi, abantu bakompyutha, ama-election ayenzwa yena wawina. Kathesi sesiku-round two, selethuba lokubusa for 5 years. Kuyenzani kathesi? Sebekhuluma nabodabengwa ukuthi silungise iZambezi River, amanzi aphuma eZambezi abuye eBulawayo so that industry eBulawayo isukume. Khangela ibhajethi yalamuhla noma i-TSP plan lana ikhuluma nendaba zeBulawayo. EBulawayo sithini? How do we sort out it? It's an all-rounded document. Idila le-politics zethu. I-politics zethu zibe sezi-poison. Ungakhangela kuhle ilizwe lethu, we are divided in half. So i-polarity is straight laphakathi. So ukuthi silungise siye phambili, so sonke lawe babandlovu we need to change our attitude noma bona ababa bathi bangena uMDC bangangena khangela history yabo abasozi baliphakamisibizele because they are even worse nabantu laba abasolayo uChamisa benikathesi bezibo uChamisa ovani but uChamisa wavotela mbani ukuthi abe ngeleader weMDC. Right, kani budget kamthuthu ithi imoto ama private vehicles ana ayevu endlisa ngabantu ibhadala ama bonds that is you are going to pay in forex. That means imali leyo is forex, that is the money ezaya kuma industry ukuthi vatilize ama industry and other areas. Ama salary cut 5% of ama senior workers, even upresident uza 35% salary cut. Wapho kwenziwa khonoke izinto eZimbabwe.
Uyakhuluma Ndlovu umsipha lapha utho kuhle kuyabukwa
abantu bezano emlonyeni baphethe kodwa ekwenzeni kuyehlula. Ngizabuyela kokuqala ukuthi bathi uhulumende lo uyazama ukhishwa umgabe umnyaka ophelileyo isinkwa besiyi 80 cents kathesi sithenga $50. Ifuel ibitholakala ingahluphi i-dollar 14 kathesi i-dollar 40 something. So kathengisela ukuthi kube sokuwesi dlani kade kukhona. I-human rights akhuluma ngayo ukuthi abantu bavunyelwe ukwenza lokho kakusiqiniso. Kathesi siyabona kule commission kaMonhlanthe le bakhona ababuye bazotestifya bakhuluma ngegugurawundi lezinto ezimbi ezenziwa izanu bathe babothwa khonapho instead okuthi bavikelwe. So human rights kakutshintshanga, akukhulunywa ngabodzamara abaqhatshayo uze kwelamuhla, akukhulunywa ngabonabanyama, akukhulunywa ngegugurawundi ukuthi ulungise kanjani, akulaa nto eyenziwe izanu esitshintshile. Okwesibili sesibuya ke kuminister lowo umthuli kuthiwa kule 5% cut kuma-salaries iZANU-PF iluta ama-resources ngama-allowance, travel allowance, not i-salary. Nxa bephuma umnankakho uphumele delegation yabantu abangu-6 abangu-100 babe lama-allowances yelanga. Ama-allowance yiwo aqeda imali not 5% salary leyo. Bese sibuya ke ekuthengeni izimota, umntwana weZimbabwe uyahlupheka wabhenka imali yakhe i-US bank. Ma esefuna ukuthenga imota eJapan kumbe eBritain i-US asayithola ebhenki, sethatha ibhondi aye emgwaqweni ayethenga i-US dollar nge-350. Bese kuthiwa nxa imota leyo sibuya ahambe ebhadala iduty nge-user ubuyele emgwaqweni, yikuhlukuluza abantu.
Lo ngumnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-MDC obexoxa endawonye lomnumzana Lloyd Msipha owebandla leZANU-PF. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhangela khona isimo sezenotho. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.